ndaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani kuzulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 mphalakazi 2019 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa inengi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho welizwe.
Wakathethi vele singathi thini ikhisimusi izajiwa mhlawumbe laba mebhaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho.
Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5,000 bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaboleni esigabeni se-Lower Gweru, lapho iqembu le-Dynamo selincikilane khona lele T1 izolo.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP, ngathi mba ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini
Dynamo zinyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare. Ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi yeDynamo.
Kodwa kulabanye abathi kefu le-Unity Day libakhumbuza okuthunuka inhliziyo zabo.
Ukukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi, ngibona le ilanga kimi lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emaNdebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi kube lilanga lekhisimusi, kodwa inengi lithi le kuza kuba ikhisimusi embi kakhulu ukwedlula wonke solokhu lizwe lathola umbuso okhululekileyo. Ukudla lenye impahla emqoka empilweni kaZulu, intengo isiqanse okwesabekayo njalo okunye vele akusabonakali ezitolo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi ukuze sizwe ukuthi ilanga lekhisimusi liza kuba linjani lonyaka.
Hey, okwalonyaka kunzima kakhulu esingakusho ukuthi thina lapha eZimbabwe ikhisimusi asoke siyidlale ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile ulale emabhenki usuyalayinela i-cash uzaphiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngisho lutho ngoba khathesi uma sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa i-45 bond. So okwakathesi vele asingeke sithi khona ikhisimusi siyalungiselela. Into enginanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu kobulawayo amabhuku yiwo abantu ade siwadobe sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivule. Okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana lamanye amalanga. Asiwe ukuthi lokhana wawudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecise. Akusuke kwenzakala okwakathesi. Okwakathesi vele sigcine nawo ukuthenga i-stationery for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima and yasesaba lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zase zikhwelile. Sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo. So ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona lapha eZimbabwe. So okwakathesi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba mebhaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho. Ngaze uhambe uyeyithatha laphana ebhanga vele uphuma lephe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho. Kuye singakutsho nje ukuthi khona lonyaka vele akula khisimusi esizayidlala kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga.
Manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi, bayakuzwisisa yini nxa libachasisele?
Abantwana uthi bakuzwisise ukuthi khona hayi imali azeneli, kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise, kodwa akula ngenye indlela ngaphandle ukuthi batshele ukuthi khona anti yabona thesi ngimthengele lokhu okwesikolo. So khathesi yikho okuqakathekileyo. Okwekhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela langaze lo kuyabe kunzima sibili, kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba ithime lasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni. Kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hayi liyabona lanithi umumo unjani, so sicela lisibekezelele okwakathi kathesi sithenga vele into zesikolo ba kathesi ungakhayela iCD lapha eZimbabwe laba be early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years istationery sabo siyadiba because bana ungamabhuku abakusebenzisayo kathesi e bookshop yabo uthenga nge $80 elilodwa ibhuku bayumele asebenzisa about 8 books so imali yakho na ibinenga kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisa la ukuthi hayi ngithengile lokho yabo lawo lokho uncenga ukuthi hayi mntana nami ngithengile lokho kwesikolo okwekhisimusi zakhe sekubona ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli lilodwa vele akusuke ukusikise ngabusezulu izikolo siyabe sesikhala ukunjade sifakelwe ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga lelikhisimusi khathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze kuye ngabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekisa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakhanthi ngelanga lona lelo engxenye lizabeliza idla but kodwa vele imali yakhona ayibambe kunzima kakhulu
lo ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo
thina be-studio 7 abathi u-Frank Service Jeremiah
lo Chris Gandhi
nami usithandekile Mhlanga
Siliphisela ikhisimusi enhle nomnyaka omusha olenjabulo
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokumanyana ele Unity Day kulandela kulobelana isivumelwano se Unity Accord phakathi kwamnomzana Robert Mugabe oyekhokhela ibandla lezanu PF Lo mnumzana Joshua Nkomo wayengumkhokheli webandla le-PF Zapu ngomnyaka ka-1987. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,000, bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo besemcimbini wokuthakazelela leli langa elikhefu le-Unity esigabeni se-Lower Gweru izolo. Wona ke kungumcimbi obuqoqwe lilunga ledale lePhalamende elimele iVungu constituency umnumzana Omega Sibanda oyibandla leZANU PF. Okuningi asikuzweni kunthathele indaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseGweru.
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukubona iqembu lenguqwe lekhulu eZimbabwe yeLeDynamos. Lidlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu leTel 1 okuyinto ebamangalise kakhulu. Mnumzana Omega Sibanda umeli wevungu ePhalamende uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzela ndawonye kwabantu.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengoMP ngathi mina ngoMP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Mario tibabuye bonke ibody ye Dynamos ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhelwe ngusogwala ngike zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha ngibonga kakhulu
Umnumzana Benjamin Balawe World 7 ungukansela webandla eliphikisayo le-MDC. La ebesemcimbini lo njalo uthi usebenza kahle lo MP wakhe kuloba nje uMP wakhe engweZANU PF.
Ubizile abantu bonke wathi bangathethi umhlobo njalo wakhuluma ukuthi ngizazama ukuthi ngibise le-Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe into yini. Bona labo bantu ababili abayibo bezini izinto eyikhona uNkomo nomgaba basebo. So bathi abathila ngaleli hlalele ukuthi so yikubona silapha sise kunye midday
Unkosazana Shilamu Derere lelunga lebandla leZANU PF yena ke ujabule wamagama ngosuku lolo
isuke esigabeni sakosuku neng village ilanda ilanga le unit day kubambana kwabantu bonke eZimbabwe so lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu uthi abela ngiyathaba ngoba sibe sibaningi hlanganele labo babompala ngithabe lokubona oPhilip Siyangwa engangibazela emaredweni nokuma TV namhlanje babone live
labebandla le MTC bebekhona bethakazelela usuku lwe Unity Day unkosazana Fortune Biba ngomunye wabo.
Sikholise kakhulu ngeunity lekade khona mina kodwa ngiwebandla leMTC kodwa zange sike sikubale konke lokhu futhi thina singabali phibandla sizama ukuthi sithuthukise in ilizwe ukuthi sibambane ukubambana kuqakathekile njalo idevelopment yeqakathekile okudlula konke.
Unkosazana Tendai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqakathekileyo.
UTendai Mhlanga owezanupf ward 7 esigabeni sakophihli esentleni ngilapha emaboleni size ngelanga le-unity day nokujabula kakhulu ukubana sihlangene hhayi kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula kulakuqokozela okukhona abantu balalela okukhona silabantu abaningi abakhona abasivakashele abavele endaweni ezehlukeneyo sibambene hhayi kuhle sibili nokujabula okukhulu.
Ngemva kokudla kutheseli mathunzi kwaba lo mdlalo we-Dynamos le-Tel 1. Mnumzana Raman Kumbo ngumqeqeshi weqembu le-Tel 1.
So it's Tel 1 that is food that is part here because Iguera and Tabana Yetula and the Sunu generated support here to that to have Iguera. So that's not the Salat Kuraba is Tel 1. I'm talking about the Tel 1 Iguera. So Laputila will be the Poro Premier League with Belgium Milan, which will support the team here. So our babies will support the Tel 1. Is a bounty. Nothing about the Buddha Maximum Crew, Moko Island, as a Dynamo, or Caves, but we are a Pavazo, probably a privilege of my pickings, and my team are very happy.
Umdalung Guku to Mlay or Guadalla Highlanders, which were Lupasa, Utubisa Macamwen Guku, Amakule Makaya, Quenlet out to Samzalo, Kobasakula, Basala Kona.
Ama games like Karachi, Kakulum Sagazom, because you never know who you are going to unget. Because I think kula marafta mwenze makai. We have won uchi the challenges there. Nami nji natura gali echolo chungati. We identas we scambe la mpunji. We say tenis. Those are always tenis. We have to the chance to have uye li boy. As we born. So these are the kind of games that we want to, you know, give to the people. Kuma rural areas.
Iningi labandu lesi skaba. Bata bako nzelo MP wabo. Aba suze bafaba kukoshwa. Bathi badle, basutha, bakita, babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-Tel 1, the Wafer Boys, linqobele Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penal shootouts. Lathatha inkezo ye-Unity Cup. Ngimele Studio 7 emaboneni elowakweru, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Kodwa abanye bathi ikhefu le-Unity Day alibakhumbuzi ukumanyana kodwa libavusela ukudabuka kwenhliziyo zabo. Sixoxe lomunye wabo otsho njalo umnumzana Ernest Mlandu Moyo oyayisibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kanti ukhuluma lo muntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi ngibona le ilanga kini litsho ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni. Kimi litsho ukukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye lokukhuluma ngaphandle kwakhonokho okuphela engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawe labantu lawa wasila kuleyokuloo mbucazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi ukukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa ke siya sizwe bona abanye laba abaku abasembusweni abasalayo abe bekubandla le PF zaphu kodwa basala kuzana PF. Ungathini wena ngalokho ukuthi kulokho kulezaphu yini kuzana PF?
Yeah, kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela kukhona abantu ababevele bengisasifiki ngochombe bese sokufela ochombe bodwa kuzana PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo wathi bona kathi labantu bazafuna ukubavusa yini abantu begugrawundi anti yezingxoxo yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangikwakhe. So labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho lathe bajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo bantu ababesibulala.
Kodwa labo abasukayo kuzana PF babumba katsha izaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangelwa ukuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikholoko bephakathi bangaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange utshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Nakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawe Gandhi kulo baba lokuthiwa nguNali owe-MPRC esikhumbuleni ukuthi ngakhathesi abantu sebehlambulukile sebephumule ezixukwini. Akutshengisi lutho okunceda laba bantu, kutshengisa laba bantu bephakathi kokwesaba. Ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabona ngabonakala ngayo kucangabantu.
Lo-ke ngumnumzana Ernest Mlandu Moyo owayesibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamabhasi lamakhombi aya emaphandleni sebekhweze imbadalo ngesilinganiso phose esiphindwe kabili. Abanye abanini bamakhombi lamabhasi babikwa bejele iphephandaba leli ukuthi ukusilela kwamafutha ejizili yikho okubangela ukuthi bathenge emkambo wensitha lapho amafutha adula khona labo bese bekhweza imbadalo. Iphephandaba le-Newsday lithi ibandla le-MDC lithi inkulumo okumele zenziwe ngezokuguqula imithetho enqabela ukhetho olukhululekileyo, hathi ukudinga izikhundla njengalokhu abathi kwenziwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu. Ye kumilayizelo lisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1202-465-0318.
Ndiyavuka balaleli labahlakazi. Hayi thina siyavuka. Hayi ehlelweni lukahulumende olokwehlisa intengo yempuphu siyambonga. Simbonga kunjalo, kayenze kubonakala ukuthi nguye uhulumende okhulumileyo, kungakhanyi njengathi kukhulume usobhuku we-reserve okuthi akulandelwa. Kayenze into ebonakalayo ngoba abantu abaningi ngabantu abasemakhaya abangasebenziyo, plus uyakwazi uhulumende ukuthi imali yakhe le ayipha abantu ayisebenzi. So abantu ukuthi bangathenga njani layo i-50 naleyo inkulu kakhulu. So singathi uzamile but akukhanyi ukuthi nguye okhulumayo, kungakhanya ngathi nje kukhuluma usobhu. Ngiyabonga uMagesi.
Hey, salibona nibalandeli Studio 7. Injani nonke? Hawu, uvinja kwamabandla la aphikisayo akusebenzi vele ngoba lokhu abakwenza nje kucindezela, akukho right. Kucindezela ngoba ubona nje ukuthi vele abafuzwani leqiniso. Kodwa ke mina indlela engibona ngakhona ngale ndaba kaThabo Mbeki ukuthi okhona uzuzama ukuthi ahlanganise abantu ngokomnotho welizwe, hayi kahlanganise kubona bona labona lokushamisa lakumnangagwa. Thina mayeza ngabakithi nje sihlale zifake ucingo nje kube umngcele one time kube those are those abale abale abangapha bangapha sikukhathile thina.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli. Mina igama lami ngusithole kobulawayo. Indaba yokuphila kwethu eZimbabwe lokhu sibanzima suku ngensuku, kungani akusela government? Pho manje sesiswele lokuthi sizaphephela ngapi bantu bakaNkulunkulu, ngoba uMnangagwa lochiwenga lohulumende wabo they've lost touch with the reality. Abasakwazi ukuthi benze, they've just become puppets of China. China yilizwe elifuna nje ukubenefita at the suffering of the masses of Zimbabwe. Njalo okwamanje i-opposition sokumele ithathe inyathela eliqinileyo engakaze ilithathe, ihambe e-United Nations iyefaka udaba lolu olwemisirulu ngeZimbabwe ngohulumende lo wamasosha, ngoba isadiki le-AU akulalutho oluphumayo. is just a club of dictators. Bakhangelele bona ukuthi uhulumende ongawukhona kumbe yiliphi ilizwe behambe nje just to show their faces and they become toothless bulldogs. Yikho okwamanje izinga eZimbabwe elokuhlupheka selifike ku highest level of suffering. Njalo nxa sizwa umuntu onjengoguthu ekhuluma eStudio 7 ethuka kanje, I am so disappointed ngoguthu. Ugutu used to be vibrant, as he says, but now he's a vibrant of insulting the opposition where he came from. Ugutu must be very careful in the language yakhe in this Zimbabwean politics. Engazathi nxa esengena umhlangano lomnankagwe azibone angani is very special over Zimbabweans who are suffering. I'm so disappointed ngogutu. Abantu abanjalo bogutu must never get a platform ku Studio 7. They are very insulting. Uyayangisa ugutu. Xa ephiwe imali yizanu, you must just eat that money, close his door and shut up. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Nivuka ninjani bantu beStudio 7, ninjani bantu beStudio 7. Siyaphila, siyaphila impela. Siyanamukela. Hey, yazi, mina ngizubuhlungu kakhulu ngale nto eyenziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu bakithi emathebeleleni, mangithula ngibheka, yibo abenza ukuthi izano PF ingaphume embusweni. Ngoba one, banejelasi. Abantu basemathebeleleni, hayi, asiyekeni ijelasi, sizameni ukuvusizwa. Asiyekeni ijelasi. Abantu basemathebeleleni banejelasi. Nangomunye wavula iqembu lakhe wathi yena ye Mthwakazi Republic, wathi wathi. Kodwa Mthwakazi Republic wakhona loyo akusiqembu elingavusa ilizwe leliyana, liqembu lobandlululo. Ngubani umuntu ozobuya ezo-investa koBulawayo lapho okunomuntu obandlulula abantu khona? Two, nangomunye usevulo kwakhe lokho abakubiza bethi MDC Zimbabwe for ini? Yabona ukuthi manje ene futhi uma ngibheka iZANU PF isebenzisa abantu bakithi emathebeleleni ukudestroy MDC. Ene manje mangaqhubeka kunje abantu bakithi besenza kanje, leli zwe leli angeke lize livuke, never. Iyabona leyo nto yiyo enziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu basemathebeleni ikakhulu emakhaya bavotela iZANU PF, as long as iZANU PF ibaphukudla. And nalokho kudla ebapha khona akusingokwabo, kudonethwa yi-United Nations. Abantu basemathebeleleni, hhayi, asizameni ukukhweza ama-socks. Kahle kahle kumele sibe yazi into esiyifunayo. Ngiyabonga.
Ye, labo ke ngabalaleli bethu abasithumele amazwi yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke balaleli, lingathumezeli imilayezelo emide kakhulu edlula ama-2 minutes. Siyabonga. Ngamafitshane ke sikhangeleke ezalapha kwelemelika. Usomlomo edalela eParliamente ngapha kwelemelika elithiwa lona iThe House, unkosikazi Nancy Pelosi, elokhu esala ukuqhubeza amaphepha okuthonisa umongameli Donald Trump edale leSenate esithi kukhona okumele kuqale kulungisiswe. UPelosi uthi kumbalwa okumele kulungisiswe engaqhubeli amaphepha la athiwa ngama-Articles of Impeachment idale leSenate elilamalunga amaningi awama-Republicans, okungabangela ukuthi khonale nxa kungahambanga kuhle bazavota ukuthi umongameli Trump engaqotshwa esihlalweni. Ngoba lapha ukuthiwa khona se-impeachwe khona ku-Senate, ku-House, bekugcwele amalunga edale awebandla lama-Democrats. Okwathesi-ke sekumele ukuthi lolu daba lusiwe ku-Senate lapho okulamalunga amaningi awama-Republicans abayibo abebandla likamongameli Trump. Nxa bengahambiswanga abanye okuthiwa kumele baphe ubufakazi ababesebenzela uhulumende kamongameli Donald Trump kuzaba nzima ukuthi bamsuse esihlalweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kwamanje ke sithathe ikhefu silalela uCooksman ehamba labanye bakhe abagoqela ke uMadlela. Man ehamba loMadlela labanye bangani babo ithiwa yona uza ngikhomba sigqibela ke uhlelo lwethuka lamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebayisilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo bebecupha mgani munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaloveni emaboleni esigabeni se-Lower Gweru. izolo lapho iqembu le Dynamo selingikelane khona lelethe 1 sinusigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gande.